iconstitution yethu ezandelezanbethu ikhuluma icacile vele ukuthi into bezihamba njani. Kukhethwa kuma-congress nje kuphela. Ama-conference yi-platform ekuthi sibe sivuselela sibone ukuthi iy'nqumo ezenziwa i-congress ziyenzeka na sisiya phambili siloku sinepha on. Akula kukhetha okukhona okuzenziwa omunye umuntu ngalesi sikhathi. Njalo abasekeli bakamongameli silabo bakhona sisuthisekile ngabo. So angiboni kona kuyabe sokukhetha futhi njalo lokhu yinto eyenziwa ngumongameli ayenziwa yithi thina abantu nje. So angazi ukuthi abantu babe kuthatha ngathi yikobona kwana ke ubona yokuquluza kwe-social media okwenzakalayo okuhlala kubhalwa manga kuphela uzitha lo sesile yelo sokuthe bekhuluma into ezingekho. Into ekhona yona leyo ukuthi hayi le yi-conference yakusho i-congress. I-congress yilapho kukhetha khona ukukhokheli.
Kodwa sesibone ama-provinces esithi wona ba-endosa lokuthiwa ku-endosa ngesilungu umongameli. Kuyaba kuhamba njani khona lapho ku-endoseni lokho?
Uku-endosa akusonto emangalisayo njalo asonto entsha njalo asonto ota singaqakathekiswa kakhulu. Ngokunye kwezinto eziyabe zisiza khulunywa ngale ngoba anti yakwazi nxa sisiya conference ama-province ayenza ama-resolutions awo okuyizinto ezizaba yizo izigqokela zendaba esizaxoxa ngazo. Sikhathi kwakhonoku bafaka into eziningi into ezihambelana lo mkonomi ukuma kwezinto ukuthi zimi njani ukuma kwe-party yethu yeZANU PF imi njani konke lokwana kuyafakwa ukukhuluma ukuthi hayi thina siwa conference sinikhuluma ngalokhu lalokhu lalokhu. So uku-endosa kukamongameli kutshengisela ukubana ibandla lethu leZANU PF lokumthemba umongameli wethu ubaba uMnangagwa kwesikhathi leso ukuthi hayi nguye yedwa esimkhangele ukuthi yena uzazimelela ekhetheni lolu oluzayo oluya ngomnyaka ka-2023. So akula nto emangalisayo njalo akula nto omele abantu betshona bebanga umsindo ngayo. Yinto nje eyi-internal process esiyenzayo. Singa-endoza iminyaka yonke. Next year futhi 2020 singahlangana futhi ngo-December sizayendoza futhi. 2021 si-endoze futhi. 2022 yiko lapho le-congress khona. Ku-congress kwafana yiko lapho okhethwa khona. Nxa kulo munye ofunayo uzabuya la hatho ukuthi hayi lami ngiyafuna. So siya ebantwini ukuthi abantu bazathini. Abantu bazavota. Nxa belokhu befuna umongameli nalethu la bazamvotela futhi noma kulo munye obuya ngoba i-democracy lena akuyaliswa. Uthi umuntu asume ukuthi hayi lami ngiyanjani ngiyafuna. Nxa kuyafuna kunama-provinces akhona abana kumele asekelwe ngama-provinces athile. Hawu kungaba njalo-ke sesiya ku-congress siyovota. Kodwa nxa kungenjalo hawu siyabe sekusendosa size sifike ku-election. Lokho kona kutshengisela ukuthi kona asiyo party ekhangele namhla kuphela sikhangele nakusasa. Nxa sikhangelayo ukuthi into zinjani namhlanje lakusasa lela kusasa silikhangele yona izabe limi njani. So yi-stability esiyifakayo nje ukuthi hayi thina sahamba ngesicathulo lesi ngesikhathi lesi. Kodwa akuvalelanga muntu ukuthi kona kube la umuntu nxa sifuna ukuthi yona afakela kithi uzalifasa. Okuphumayo ngabantu yibo abanjani abajoye ekugcineni nabona bafuna ubani ngoba umkhokheli uvele ebantwini awuvele kwezindawo ezijeje.